Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 Pandula 2020 ngupracetes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa kakutsho ukuthi ingozi siphelile. Sesikubonile kusenzeka eEurope ukuthi liyaya lehle inani labantu abanjwa umkhuhlane. Libuye njalo liqanse ngokuphangisa esithi isurge ngesiNgisi. Kanti kusesekhona njalo ingozi yesecond wave.
Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula kancane amabili, 228. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7816, sebefunyenwe belegciwane leli elizweni.
Akokuya emsebenzini mina ngisaphohliwe ngoba ngehluleke ngitsho ukuthenga igrosari yendlini nje khona yokuthi ngibhadale irenti kungehluli. Sidla nzima. Owathi moya ukuthi ngithathe ngihambe ngiyefundisa njengoba ngifundisa emakhaya, ngiyahamba ngani?
Abafundi abalungiselela ukubhala imihloliso yalo nyaka abakuhlandla lakuqala lokuvulwa kwezikolo bakuyiselwe emakhaya namhlanje kungenxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo. Abenhlanganiso ecubungula ngezombusazo yeZimbabwe Democracy Institute bethule imiphumela yophenyo abasanda kulwenza oluphathelane labezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula kancane amabili, 228. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7816, asebetholakale belegciwane leli elizweni kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6112. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi, 1.5 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu, 35,750. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu, 33.4 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi, 1,002,864. Kubika abekolitshini le-Johns Hopkins University lakwele Melika. Ingcwethi ezicubungula ngokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe zithi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown luphazamise kakhulu impilo zabatsha. Mnumzana Ivilela Ncube wenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukuthi inhlelo eziningi zabasakhulayo zokuzithuthukisa zihle zama ngenxa yokuswelakala kusekelo loncedo lwemali.
Inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane lokhe lisiya liqansa lanxa lingasaqansi ngesibalo esiphezulu njengalokhuyana emuva qalisa. Kodwa kakutsho ukuthi ingozi siphelile. Sesikubonile kusenzeka eEurope ukuthi liyaya lehle inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane. Libuye njalo liqansi ngokuphangisa esithi isurge ngesiNgisi. Kanti kusesekhona njalo ingozi yesecond wave ukuthi umkhuhlane onje uyaba khona wedlule ubuyulandele futhi masinyane. Sabantu kumele baziphathe ngendlela efaneleyo, balandele zonke izinto okuthiwa bazilandele, benze social distancing, bagqoke amamaski, benze yonke into, nabasezikolo ngabasemsebenzini benze lokho umthetho othi kakwenziwe ngokuba ingozi isesekhona.
Ubona ngani umkhuhlane we-COVID-19 usiphazamisile na impilo zabatsha elizweni?
Impilo zabatsha yizo eziphazamiseke kakhulu, ikakhulu abangamantombazana njengenjwayelo. Uzananzelela ukuthi kwabatsha kuphele kuvalwa izinto lokuye kwazo kwaphela lokhu esithi sanitary wear yeomama abakusebenzisa ukugcika ngesikhathi bese sikhathini. Khona lokhuyana kubenze baphila impilo ene enzima kakhulu ngaphandle lelapha kade bekhona. Behamba imanga emide besiyathenga ezitolo ezikhashana, ukudula kwenzeka ukuthi izinto imali encane leyo iphele.
Kuyini okumele kwenzakale ukusiza abatsha abalempilo eseziphazanyiswe ngalomkhuhlane njalo uhlelo lwe-lockdown?
Indlela okungasizwa ngayo abatsha zinengi kakhulu okumela uhulumende azilungise. Yokuqala, kasilungiseni udaba lwe-reproductive health. Luqakathekile kakhulu indlela okutholwa ngakhona lezi macansini. Okwesibili, ukuthi laba abatsha abalahlekelwe imisebenzi bajekwe ngendlela eziza kwenza ukuthi bakwazi ukuphila kusiya phambili. Badinga ama-rent, badinga lokhu lalokhuyana. Bayadinga i-school fees laba abakade befanele babhadale i-school fees akade bezibhadalela kakhulu nxa imisebenzi ingasasetshenzwanga, kutsho khona ukuthi kabasela mali yokuthi baqhubeke ngesikolo. Uhulumende kumele abone ukuthi bale mali yokuqhubeka ngesikolo bafanele baqhubeke ngesikolo. Akade belamabhizinisi amancane, ama-small business, uhulumende kumele abone ukuthi uyabancedisa ngamaloni azabenza ukuthi babuyele njalo emabhizinisini yabo, babuyele njalo ekuzuzeni imali ngendlela akade bezuza ngayo.
Hayi, siyakuzwa efi egqiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane lingabonakala selisehla, labafayo besinani labo lisehla. Kodwa kakutsho ukuthi ingozi yalo mkhuhlane kayikho. Njalo lanxa ngabe ujwayele ukuthi ubulale kakhulu kumbe ube sevie kakhulu ebantwini abale pre-existing health conditions lebantwini abadala, kodwa labatsha bayafa, kumele ke baziphathe ngendlela efaneleyo. Bangayi kumaklabhu, bangayi emabholeni labahlangana besiba banengi, bagqoka mask, bageze izandla, benze konke lokho okuthiwa bakwenze, bangaze balahlekelwa impilo ngokungalandeli imithetho.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi ecubungula ngezokumemetheka kwe-COVID-19. Limuzwe ixoxa lapho lo Michael we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abafundi abalungiselela ukubhala imihloliso yalonyaka abakuhlandla lakuqala lokuvulwa kwezikolo babuyiselwe emakhaya namhlanje kungenxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo, ngoba iningi likhalala umsebenzi kungenxa yeholo abalithi liphansi kakhulu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kwenyanga eziyisithupha isikolo zivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, namhla lilanga lesibili izikolo zivuliwe ukuze labo ababhala imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela babhale ngolwezi. Kodwa iningi lababalisi alibuyanga emsebenzini kusukisela izolo sivulwa izikolo. Omunye wababalisi umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwakhathesi usakhohliwe ukuthi uya emsebenzini ngoba engenelisi.
Ako kuya emsebenzini mina ngisakhohliwe ngoba hayi imali engiyiholileyo vele amboni lokuthi ngamfikisa ngaphi, ngoba ngehluleke ngitsho ukuthenga igrocery endlini nje khona lokuthi ngibhadale rent kungehluli. Sidla nzima. Owathi moya ukuthi ngithathe ngihambe ngiyefundisa, njengoba ngiyifundisa emakhaya ngiyahamba ngani? Amakhumba akada nge-forex. I-forex yangikhona uyayithatha ngawena uholi RTGS. Ngoba kathesi kule corona ayizikolo zemakhaya zilawo nala ama-PPE angikhona. Abantwana bala ama-mask. So kumphana kuyabe kule exposure vele ye-corona. Kufanele ukuthi siba exposed njengamatich. So hayi mina hayi kuye emsebenzini hayi ngisamile mbijana. Sizaphela sibone ukuthi i-government yangikhona ithini. Kumele ukuthi isicabangele lathi njengababalisi singayeyiswa.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu ongomunye wababalisi uthi kunzima ukuthi basebenze belambile.
Thina sikhathazekile njengabazali, sikhathazekile ukuzwa kambe shiwa nxa kuzathi kuvuli. Sikhangelele ukuthi khona abantwana bethu sifuna bafunde, bafunde okuzwayo ngoba vele bebevalile. A long holiday bevalile benjalo. Khathesi sikhangelele ukuthi ngabe kuyavula. Nanka amatisha kawakho. So thina sokusihlukumeza futhi njengabazali ukuthi kasisakwazi ukuthi njoba lithi abantwana bethu bayabhala bazabhala ini. Ngoba le indaba vele isinzima. Isinzima sibili, akusela umuntu ongaba lothando lomntwana ohamba esikolo ngapha sibhadela izikufizi angayiboni imali yakhe ukuthi isebenza. Abantwana bethu laba kabaselalo ikusasa elizabumbeka ngoba vele sekuwonakele. Nxa uzavuka ukhipha umntwana ekuseni uthi usahlezi khonapho ngabo 8-9 ubona umntwana sephendukile. Uphendukeleni akulababalise.
Unkosikazi Melisa Sithole uthi bayahlukumezeka njengabazali ngoba bebhadalele ize kungela lutho oluzaphuma emihlolisweni abazayibhala abantwana.
asiboni government ukuthi sincedisa ngani ngabantwana baye esikolo. Bayahamba esikolo kodwa kabafundi, kabafundisi, ama-teacher aku-strike. So asikwazi ukuthi ukuvula lokho kuvulelweni ngoba abantwana kabafundi, kabatholi lutho esikolo. Bekungcono besendlini ngoba benza umkhuthaza nje balibhuku. Pho manje esikolo lapho sithi abayefunda khona kabatholi imfundo yakhona. Uthi umntana akangatholi imfundo ekwanele. Sicela i-government isincedise kukhona lokho.
Omunye wabafundi uPride Mzinja uthi bebekhangelele ukuthi izikolo zivulwa bazafunda okuzwayo.
Izikolo ezivulwe asikafundi lutho, so besikulongola ide ngicabanga ukuthi sinesathi sifike esikolo sihle vele singenela ukufunda. Akula teacher sebuyile asitshela lutho asikwazi lokuthi kwenzakalani kumbe ikurotshwa. Babefuna ukurobha abazali bethu i-school fees njengoba abazali bethu babhadala i-school fees. Sembona bebengcono laba abangabhadalanga, abangavunyelwa ukungena emagedini, abazihlalele ngibo. Kulathi sabhadalayo i-school fees sihamba sifike singafundi. Ngabo futhi siyagada. Ukugada kuyadura these days, i-transport ayikho. Fike esikolo akufundwa. Ngitshayise, ngibuye endlini, ngingenzanga lutho, sengiwestimali yabadala. Isikole futhi lokuthi sisibhathelana sakwazi. Lokho kungcono ukuthi sithule sibhodi izindlu lapha sikrasha kulokuthi sihlala phansi esikolo.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwezemfundo zeprimary lesecondary, umnumzana Thawungana Ndoro, utshele iphephandaba leChronicle ukuthi abakatholi imbiko evela ezikolo ngesimo esikhona kulandela ukuvulwa kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ecubungula ngezombusazo iZimbabwe Democracy Institute ZDI bethule ugwalo lophenyo abasanda kulwenza olwesihloko esithi Transition Politics in the Post-Mugabe Era, Public Perceptions on the Role of the Military in Transition Politics. Ugwalo lwereport le luveza ukubana abakubutho yibo ababusayo eZimbabwe, besebenzisa nje umkhokheli welizwe ukufeza izifiso zabo. Ngakho ke alusoze lwaqhutsha ukhetho uqobo oluletha umbuso kaZulu nxa lungasakugqukanga uhlangothi lwabezomvikela lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe wokwethula iripoti yenhlolisiso yendima edlalwa ngabezomvikela kwezombusazwe, abeZDI bathi abebutho bakuqala kudala besesempini eMozambique baze bethula isifungo semgagawo declaration. Abezanda bakhetha umuyi umnumzana Robert Mugabe ukuthi nguye abamfuna akhokele iZANU PF, okulapho abahle bakuveza obala ukuba yibo abalamandla wokukhetha umkhokheli webandla hathi uZulu. Umqondisi weZDI uDr. Phesai Rwanya uthi akula mehluko kubukhokheli bukaMgabe lomnumzana Emmerson Mnangagwa. Umehluko kuyikuba abezomvikela babengakakuvezi obala ukuba yibo abaphethe intambo zombuso kuqala.
For instance, you can't say there's a new dispensation when you do.
Singake sathi kulo mbuso owehlukile nxa kusetshenziswa indlela zinye ezazisetshenziswa nguSmith kundaba zombusazwe esenza kanye okwakusenziwa ngumgabe. Umgabe wayesiba le ndlela zakhe ezazilobuciko obukhulu, nguye owenza yaba khona le ndlela yokubusa.
Isiphathamandla seZDI umnumzana Bekezela Gumbo ulandisa ngokunye kokumunyethwe yile iripoti.
Uhlolisiso olwenziwe luveza ukuthi iZANU kususela ngo-1975 vele iphathi ekade ikhokhelelwa ngamabutho. Amabutho wakade senza esithatha ini esingakuthi i-decision lokucina ukuthi ngubani okhokhelayo. Ungakukhangela ngo-1975 uza kubona ukuthi emgagawo ukuthi emgagawo declaration amabutho yo akhetha umuntu ngoyokhokhelayo. So kulandela lokhuyana nje ngokwenza ngesikhiwa bathi ku-rubber stamper i-decision kumbe icebo eliyabe selithethwe ngani ngamabutho.
Abakhulumisane labeZDI kule nhlolisiso uGumbo uthi bakubeke sobala ukuba kabasalithembi ibutho leZimbabwe labezomvikela bonke nje. Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngenxabana zobo zepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje.
Kodwa uhulumende kaMnangagwa uhlezi ebavikela abezomvikela esithi baqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. Umphathi ntambo wezokulondolozwa kukaZulu uthi konke lokho okukhulunywa phezu kwabezomvikela kungasiqiniso, kodwa kuyikwenza kwabantu abafuna ukugenqula umbuso okhona ngokungekho emthethweni.
The methods used by security agents in Zimbabwe are within the confines of the law.
Indlela ezisetshenziswa ngabezomvikela kuleli zisemthethweni. Umthetho we-Logan Act nowe-Patriotic Act esetshenziswa emazweni ingasetshenziswa kuleli kuyathiwa yibuncindezeli.
Abe-ZDI bathi ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe yikwenza nje ngoba abakubutho kuyibo abachoyo uthi ngubani obusayo, kakhulukazi lapho abebandla leZANU-PF lithe lehlulwa kwakhethwa omunye abangamfuniyo njengalokho okwenzakala kukhetho lukamongameli ngomnyaka 2008. Bayavuka ngolaka badinge indlela zokuvimba ukungena embusweni kwalowo muntu njengokwenziwa kumkhokeli we-MDC uMuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amanye amalunga amacela omabili MDC alwisanayo athi asediniwe ngokuhlephana lokhu. Bakhuthaza uMnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance loNkosazana Thokozani Khuphe we-MDCT ukuthi bakhulumisane. Bathi njalo ukulwisana lokhu kuphathisa abezanu-PF hatshi uZulu weZimbabwe. Inkuthazo le iza ngesikhathi abasakhulayo bamacela omabili ababesezikhundleni ngo-2014 bemanyene bahluthunela uMakhuphe isigodlo sebandla iHarvest House izolo, besithi yena lo Chamisa kumele bakhomisane umlotha bamanyanise ibandla. Abasakhulayo laba babikwa bebelokhu bezivalele esigodlweni lesi lanamhla lokhu lanxa icele likaMakhuphe lisithi umthethwandaba unqume ukubana kumele baphume. Amapholisa lawo abekhona phambi kwesigodlo lesi. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weSouth Africa edale lePhalamende olilunga leMDC Alliance uMnumzana Peter Moyo.
Indaba yezikhundla leyi ayisiyondaba yokuthi kumbe ngabantu abalozwelo labantu. Into esiyenza kathesi kayisela ngqondo, isiphambanisa abantu amakhanda, abantu abasakwazi ukuthi khona khambe balandele uphi. Kusasa omunye uyakhuluma lokho, omunye kusasa akhulume lokho, loya nomunye aphenduke kusasa athi sengilokho. So into ekhona lapha ngabantu abafuna izikhundla, so sisesekatshana lokubusa kakhulu.
Kwenziweni pho Moyo, lungalungisiswa njani lolu daba?
Into eqhakathekileyo lapha kufuna umuntu olozwelo labantu. Laba abantu laba abalwisanayo kufuze bahlale phansi bakhulumane, ngoba into abayenzayo le iyasitshengisa ukuthi khona even ngaze babusi kutsho ukuthi ilizwe liyafa, ngoba kabakhwanisi ukuwelelana njengabantu abaphikisayo. Khambe nxa lingalwa liphikile nalingabaphikisi wo lonke kuyabe kusitshoni. So kufuna ukuthi phakathi kwabo kube lo muntu olengqondo ahlale phansi azibeke, nxa omunye engazwisisi yena omunye wangkhona kaye azama ukuzwisisa khonapho, bakhulumane babambane zabantu bonke, ibe yinto enhle. Ngoba lo umnumzana uTsvangirai kufaka kwenzayo wathi ayebuthanisa abantu bonke abanozelo labantu ukuthi abantu bayadubeka, sibe ngama-MPs, sibe ngama-councillor, sibe lama-mayor, kutshintsheni. Okutsho ukuthi khona into eseqhakathekile lapha, sesifuna umuntu oza kuyaphezulu, umuntu olozelo labantu. So kufuna ukuthi khona amadoda la labo mama bahlale phansi bazwisisane. Nxa bengazwisisani befuna izihlalo kuphela, kabasuke kungene omunye umuntu olozelo, umuntu olothando lelizwe lakhe.
UMnumzana Peter Moyo, umeli weSouth Africa edale lePhalamende. UNtungamile Nkomo uqoqelaye eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthokazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe Three Connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Siyathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeLibya zitshengisele namuhla zisola ukuba khona kwamasotsha edolobheni leTejawra eduzane leTripoli. Abantu ababili babulewe, abanye balimala kulandela ukulwisana phakathi kwexoku lamasotsha elisekela uhulumende weTripoli lonanzwa ngumanyano weUnited Nations oweNational Accord. Umongameli Donald Trump weMelika uthi uhulumende wakhe usesungula uhlelo lokwabela amadolobho okokuhlola abantu igcikwane le-COVID-19 kuyonale iviki, njalo kufanele impumela isetshenziswe ukuthatha izinqumo zokuthi izikolo zingavulwa na.
Abacubungula ezombusazwe lezenotho bathi kuzaba nzima ukubana uhulumende aphande amabhiliyoni amathathu lengxenye amadola emelika US$3.5 billion ayidingayo ukuze ahlawule abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi. Untungamile Nkomo usipha lolu daba.
Khuluma emhlanganweni we-United Nations ngeviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa ucele amazwe omhlaba ukuthi aphathise eleZimbabwe ngemali ukuze libhadale abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi nguhulumende weZANU-PF. Uhulumende labalimi laba basayinelane isivumelwano ngontulikazi, bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye badinge i-$3.5 billion ezasetshenziswa ukuhlawulela intuthuko abayenza emapulazini abaxotshwa kuwo kwahlaliswa abansundu. Kodwa ingcwethi kwezenotho lakwezombusazwe zithi aziboni itholakala limali ngoba eleZimbabwe selilembali engcolileyo ngenxa yokungabhadali izikwelete, imisebenzi yenkohlakalo kanye lokungahloniphi amalungelo. Nansi ingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Kuyinto engekulula ukuyithola imali engako, ikakhulu elizweni elinjengelethu elikhangelwe ngamazwe wonke njengesizwe esingezwayo, isizwe esingalandeli imithetho. Kuzima ukubana ithole esingathi support yokuncedisa entweni ezinjengalezo, ikakhulu nxa sikhangelele i-compensation.
Ngesikhathi uhulumende esazisa uZulu ngesinqumo sakhe sokuhlawula abalimi laba, abantu abanengi baveza ukuthukuthela besithi uhulumende kamelanga abhadale imali. Uhulumende wasuka wachasisa ukuthi imali le kayisoze ivele esikhwameni sakhe kodwa uzayidinga kwamanye amazwe. Kepha uShoko uthi lanxa ingaze ivele kwamanye amazwe limali, ilakho ukuba yisikwelete esizagcina sibhadalwa nguZulu weZimbabwe.
Nxa amanye amazwe ezasincedisa kuyabe kuyisikwelete okufuze sisibhadale siya phambili. Ngakho-ke akusoze kube lula, njalo akuchiphanga. Kuyabagcina kusiba ngesinye isikwelete esizakhweza izikwelete esilazo kwamanye amazwe.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo yena uthi imisebenzi yenkohlakalo iyo ezakwenza amanye amazwe engaphathisi uhulumende ngalimali.
Kule mali le yangenayo ethenga izinto ze-COVID okwacina sokulokuxhwala okungaqondakaliyo. So khona lokhu kungabangela ukubana amazwe amanye angathembi uhulumende wethu. So mbona zani yikho kungaba yinkinga khona lokhu okuqala ukubana imali le iyabuya njani, iyabuya iyi-grant kumbe iyabuya iyisikwerede. Ngoba nxa iyisikwerede sizahlala iminyaka le minyaka imali le lokhu ibhadala izizukulwane ezingakazalwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
Uhulumende okhona ulabantu abagcwele ubusela, ngakho ngibona ama international financial institutions angeke ethande ukubana ephathise, ngoba bakwazi ukubana nxa bengakhupha imali into yabe siyenzakele ukuthi bayithele emgodini abasoze bephinde beyithole, ngenxa yokubana konke izikandali lezi ezikhona kuyatshengisa ukubana njalo vele lapho iZimbabwe yasuspendwa khona ukuthi iphiwe izimali lezi singananzelela siqalise ukudefaulta.
Umnangagwa labebandla lakhe leZANU-PF bathi ukubotshwa kweziphathamandla zikahulumende ezifana lomnumzana uPataya Moyo, lomnumzana Jason Machaya, yena osanda kuqala ukudonsa iminyaka emine entolongweni, kuveza sobala ukuthi bazimisele ukulwisana lenkohlakalo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende kumbe umkhokheli wenhlanganiso emela abalimi abamhlophe laba iCommercial Farmers Union, umnumzana Ben Gillipin. Imizamo yokuhlawula abalimi abamhlophe le iza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka uchabalala, njalo lababalisi labo bephakathi kokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Elebuswana selengezelele uhlelo lwe-state of emergency ngenyanga eziyisithupha kusiyafika kumbimbitho womnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukubana okufana lemngcwele kuzaqhubeka kusavaliwe kwakhathesi, okuyizindaba ezingamnandi kwabanye abeZimbabwe abahlala kwelebuswana asebelesikhathi eside bengaboni izihlobo labangane. Martin Ngwenya we-Studio 7 usethulela lolu daba eseHabron kwelebuswana.
Umongameli Mokgweetsi Masiso kwa leBotswana uthi beqhathekile ukuthi ilizwe lakhe lengezelele uhlelo lwe-state of emergency ngenyanga eziyisithupha. UMasisi ekhuluma edalele parliament ngomvulo uthi umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka, ngokunjalo kulesidingo sokuthi kube lendlela yokulwisana lawo. Uthi eminye imithetho ekhona iyasilela ekunikezeni inkokheli yakhe amandla okulwisana le-COVID-19.
The disease burden has made it clear and imperative for us.
Isindo sokumemetheka komkhuhlane sesikhule kakhulu. Ngalokho ngizacela idale lePhalamende ukuthi lingezelele uhlelo lweState of Emergency ngenyanga eziyisithupha.
To extend the state of public emergency by a period of 6 months.
Abe Zimbabwe leBotswana abafana loNkosikazi Patience Dubben leya bathi sesiside isikhathi bengenelisi ukuyabona izihlobo. Kwengizelelwa kwe-state of emergency kutsho imincele izahlala isikhathi ivaliwe ngesikhathi amazwe njenge-South Africa eseqale ukuyekethisa kwezokuhamba.
Thina esiseBotswana ungathi esiphandle esingekho ekhaya manje. Iningi lethu sihlezi abantwana baseZimbabwe, abantwana base-South Africa esikolo, ubaba use South Africa, of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi, sedlile ukuthi sicross ama borders sibonane ngendlela ebesibonana ngayo.
Aba phila ngokuthenga kumbe ukuthengisa impahla phandle kwelizwe abafana lomzana Rodwell Moyo bathi kuzaba lukhuni uma incele iqhubeka ivaliwe.
Lomkhuhlane we-COVID thina abantu abachaya i-cross border business usilimazile kakhulu. Esesizwa njalo ubuhlungu nxa kuthiwa iBotswana singezelele njalo i-state of emergency nge-6 months, okusho ukuthi sesizabe yasihlale futhi enye 6 months. Impilo zethu thina zidependa eBotswana ukusurvive, kukanti-ke lezi mali esizitholayo zibhenkwa eBotswana. So sokusiba nzima uku-accessa imali, kube nzima uku-accessa ibhizinisi. Ama-families ethu adependent on Botswana.
Iningi kwele Zimbabwe kakhulu eliseduze lomncele leBotswana belivame ukungena ukuzathenga impahla yokuyathengisa ekhaya, kodwa ngenxa yokuqhamuka lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 impilo isiguqukile kumuli eziningi. Ngemva kokusungula kahle labantu abalutshwana balomkhuhlane we-COVID-19 eleBotswana selibone inani leli liqonga emavikini asanda kwedlula, sekulabantu abaphose befike inkulungwane ezintathu ababanjwe belalo mkhuhlane. Ngingo Martin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abafundi babuyiselwe emakhaya lamhlanje kungenxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo. Oliver Lelisayo, Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.